sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga kuBlessing Zulu siphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uncube wethule ibudget leyo kusakhiwo esinja sedayelo ephalamende esise-Mount Hapgen lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka-2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo i-budget yomnyaka ozayo oka-2023. I-budget le ethulwe nguNcube yedlula kancane ama-trillion amane ama-dollar weZimbabwe, 4.2 trillion. Esithi isilinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. UMlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNcube wethule ibudget leyo kusakhiwo esinja sedayelo ephalamende esise-Mount Hapgen lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni se-primary le-secondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli, iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amathumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola kuleli. Esethula i-budget yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker said, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe. Wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
UNcube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
Sihambelana lezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphandle lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax VAT ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Mathimba kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba yokuthi kumbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga i-infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulume senhlanganiso yababalisi uMnumzane Themba kuyemoyo uthi imali ingabe sedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela ibhajethi kamthuli eyenziwe ngayo, abantu bazothi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubo kwata labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esizakwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye 154 US dollars kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower nezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalungu edayela ephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizosebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of triggers and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezinandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa nguhulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esizakukhulisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka okunye okumangalisayo. Kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to get cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplazi ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimota, angifuni imota ngoba anginjengoMichael Shoemaker uchayela izimota zemidlalo yemincintiswano yeracing.
Our institutions politics.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obexoxa loBlessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyichaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla leTriple C nxa ekufaka ngaleyo ndlela, ngibona ngamazwi ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele imbono ngakuhlakaniphile ngami. Kungani sitsho njalo? Siyanazela into eZimbabwe lapha kunabantu abahlengi ababethi ha babona bezi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende ukuthi angene endleleni. Sibona abantu abaningi sathi bathembile begcina benqanzwa nemali benikwa izimota, benikwa amapulazi beyi-1 bethula. Sibona labafundi bamachechi banikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi bangabafundi. So-ke njengokuthi amnazi bengumuntu okhangele ekuthungamela i-opposition leni opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengayicina endlanye la ise-compromise ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanikithizo soya kulokuthi yena agcine esiyena ezekhesen. Ngibona ngathi mina i-position ayithatha ngimana la 100% yikuba ngumthungameli lokho.
Umnumzana George Jalamba uthi khonokho ukwala kwakhe yikho kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonokho eliyikho khona. Ungathi nangakhonokho?
Akusimangali iSouth Arabia sithiwa njalo, vele yiyilangweji yabo. Sebejwayele bona abantu abathiliswa ngezizi, bathiliswa ngezimoto, abathiliswa ngamaplanga. So loko ilizwe lingafeke kulingede ndawo, kambe hlalo lizathatha abantu elimoto ithamisa yedwa, ilizwe libenefithanga. Abantu bezibayo babenefithanga ngoba abantu bayaqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi amnanqayele kokungecha ukuthi efithi aqhubeke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uloyezantu yengaphuma usehlele for the past 40 years afoni sekulenzakala kulanzima. Abantu bayadikeka, abantu bayalamba ezibhedlela kulalutho, ezikole, i-education iphansi, ama-examination papers ayatika, akulanto ehambayo. So-ke i-education amatisha bayalamba abafundisi. Ilizwe zidakhiotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhu uyangutharamba lokho ngobulwane umbodesibarete owayesefundayo simbambeni ngamakhala simaye ngemali ngesimaye ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutharambe sekhaya.
Umnumzana Ambrose Sivindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuthi imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphuka wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyake ekukhabhinethi esembusweni liyana yinto ebhalwe phansi. Asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwe imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lowo nokukhuluma kuyamthula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamthula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamthulisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe anezimota, ama-ministers anezimota. So ukuthi isikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye kodwa-ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho oseluyenziwe yiPollard. So yikho phela ushamise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambi. Umsebenzi owenziwa yiPollard yiwo osuyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje usindile e-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela bokukhangelana and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe i-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiselwe ku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina ukuthi lokho okwenziwe yiPollard isiyenze okusemandleni ayo. So kuthi u-League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development political. Sibe sesikhangela nje ku-development economical. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions. Kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years. Kule trend sibile enkulu, kulo mahluko omkhulu kakhulu. Bakhayela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili, izimuli zijabula, kudliwa amafidlolo, ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanzwa kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lomvangeli Florence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving? Sibongani?
Sibonga impilo lokusindiswa. Uyabona kwaba lesikhathi ilokhu umkhuhlane we-COVID ubhubhane lo-COVID olwaxeda abantu thina sasila noma kungakaCOVID i-Thanksgiving yahlala ikhona kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo uthi sindise ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi yi-family reunion kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli?
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwe zayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu, kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphume phandle liphela liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphathile bevela ezindaweni ezineyo bezohlangana lezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla ilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomithi etiye. Hayi, yanathwa-ke namhlanje. Ye-Thanksgiving iba different phela. Sinatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin spice.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga, mntanami. Enukelela mnandi. Kudliwa ama-pumpkin pie.
Giving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo kodwa hayi kushiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha silithoki namhlanje. Inyama i-special dish yithoki, yi-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni hayi so Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kunamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa amathoki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola idoki.
Wonke ongumnyanga ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla inyama ethoki yadlibhizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelayo eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalela ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabeZANU-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa batshaywa ngabasekeli beZANU-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi basukane nento zodlakela bakhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi lodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bashiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yikuthi bayaxhonqosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abaxhonqoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu PF elenza udlakela?
Okukhona Nkomo ukuthi amazwi kamongameli abe ngamazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke each and every constituent abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Njalo bona abantu yiwo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhethelela akube lokuthula kungabeli odlame. Kuqakathekisa amazwana ayasikhuthaza lezo zinkokeli, kumele kuvele kubukokeli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekileyo avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kutshaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi batshaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ikuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende betshela ukuthi yenzani lokho, lingayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu bakhona abantu abakhiphela lamavidiyo bekhuthaza udlakela, laba bantu bayazihambela ezitredini, akula nto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu nge-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yiyo inkinga nje ekhona, ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga i-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lodlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa sebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluba abantu labo bayakhithwa futhi ababenzi bethule imithetho, akulakuthi umuntu wezanu PF, akulakuthi we-CCC, akulakuthi wezaphu, umuntu ephula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo Nkomo, kahambe wezanu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyana, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa bonke bona bethi babona bebotshwa bonaba, ayise abantu bonke akuwagabhelela umuntu ngaliphi ibala. Abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nxa ebopha akusoqiniso leyo. Sokuyinto nje ekhulunywa ngabantu e-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo enu okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lapho kwethu selwa, siyahlangana lapho kwethu selwana, insiza sahlangana lapho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ikuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu. thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguntungamili Nkomo we Studio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo lebekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumdlalo yabo yakuqala kulumncintiswano yabalahle phansi. Iqembu le-Argentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa yiSouth Arabia 2-1, kukanti izolo elamaGermany libhuqo iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshela ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe. Umnumzana Sipho Moyo layo bebhetshile kusebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamajelimane.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade ngibhejile ibhora lapha athatha imali yonke yamfake umhulu yazi. Aba sithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi akunzima la.
Umdlali owakaba nodumo edlalela iqembu le-Highlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhetshile kodwa usele ebambe phansi.
Lami ngomuntu wakhona hayi ayimvele mnanzile bathunga ama-surprise kwenzinginengathiuebegcileka ukuthi hayi bakhuleki.
Emabhawa sosiba lo msindo sebesilwe ababhejayo abaye bengasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asincindi lezo ezikhala lapho, abantu bayadliwa, abanye babheja sikili, mbona omunye izolo edliwe inja, inja kuyahamba, omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhadale irenti. Yandliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imisindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imisindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafeva kumbe bafuna le itimu ingayiphambili. Sibona unompembe weZambia, sibona unompembe weSouth Africa, hayi sibatshayele inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise imidlalo ebuyayo leyi bazakhetha.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezwekazi le-Africa iCameroon inqotshe 1-0 yiSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana lele-Portugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje ele-Brazil lidibana lele-Serbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo ye-World Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngimana e-Studio 7 koBulawayo iCameroon Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G. Switzerland inqobe iCameroon 1-0, kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshikilobhanqa zapha le-0-0, iPortugal inqobe iGhana 3-2. KuLive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu okwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.